ukuchaphazwa kwemali iyayiqondanele mechanization agriculture kwakuyiwuntshontsha imali ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iParliament ukuthi imali leyana izabhatalwa isikweleti. Kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kulama-witness amaningi. Nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti, loba kwenziwa umthetho imali sebenikwe ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act, wena kukuwe nxa umuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale. Nxa sukuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa wona ubhadale isikweleti, ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathi bona kabazibhadali. Kabazibhadale nxa bengazibhadalanga sokufana nokuthi imali yantshontshwa.
Siyabona ukubana mnumzana, kuthiwa kulamagama abantu abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende. Kungakutshengisani lokho?
Ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilocala, ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikweleti yeseWorld Bank kumbe ifani International Monetary Fund kumbe ivele China, imali yakhona iyabinikezwa izizalwane zeZimbabwe. Isikweleti sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe. Kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa ngugono imali, unikwa siyisikweleti sokuthi usibhadale, ungazi ube unguwe osucatshayo ngokuthi kwaba lo mthetho wokuthi isikweleti singabhadalwa. Ye, la ukuthi uthi ulobugwelegwele la ule corruption njengabantu bezanu, kutsho ukuthi bona kabaphuma egcekeni njengabantu abalobuntu abeqembeli lobuntu, babhadale imali yakhona basitshengisele. Ngoba nxa umthetho wenziwa bona beseparliament, kabasitshengisele bona ukuthi bachiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu ngokuthi hhayi mina nganikwa i-$25,000 ngathenga itharagiti nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni. Nxa bezayibisela imali yibo buntu, nxa bengasuthi bayibisele sizawuhlabu yizigebenga ngamasela anjengezanu.